Kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle namhlanje kungolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngivakatshele abayithi Maricopa County Arizona ngani engubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali.
Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho.
Vele ngisupporta indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho.
AbeZimbabwe labo bayalulandela ukhetho lweMelika. Umndeni wenduna ebhubhe ngeviki edluleyo uMarupi ithi ikhathazekile kakhulu ngokutshona kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke jikelele bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamademocrats lo wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump omela ibandla lamarepublicans namuhla bakhankasela ukhetho vese-Milwaukee, Arizona, Nevada, New Mexico kanye lakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Badinga abangakavoti labanye abathi kabakacabangi ukuthi bazavotela bani. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 53 million asebevote kusigaba sakuqala sokhetho lolu i-early voting. Kusenjalo idale le-Supreme Court selivumele isabelo se-Georgia ukuba sesule amagama alabo abacatshangelwa ukuba bavota ngokungekho emthethweni. Esabelweni sePennsylvania, usomabhizimusi umnumzana Elon Musk uyaqhubeka ngomkhankaso wokunika imali enengi labo abazavota kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-lottery. Iziphathamandla zaleso sigaba seziphanyeke lolu daba emthethwandaba. Odabuka eZimbabwe kwelemelika okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship umnumzana Nkosikhona DVT ulandela ukhetho lolu eseArizona.
Esekunanzelele ngokhetho lwemelika ikuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County Arizona ngale engubonileyo ukuthi ukhetho kuyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle. Engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali, ithole amakhompyutha, ithole ama-systems okutabuleta kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manyuali ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe e-command center ngemoda. Hayi, lapha bayenzi khona lokhu bayatabuleta njengemtshina, i-information yakhona yonke kusenzakale, uyabubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani, kujinja njani le into ezinjengazona lezi. Njalo abantu bakhululekile ukukhankasa, bakhululekile ukukhulumisana labantu. Ngibonile lami e-Arizona State University, ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota. Njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi ukhetho lwalapha luyafanana lolweZimbabwe, kodwa indlela olwenziwa ngayo kuchiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyilongo alufunda izeki ukhetho lwe
Aba ukufunda ukuthi kona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama elections eZimbabwe i election ngama numbers list election ukuthi ama number ona la sinyakwazi ukuthola yini kathesi asithi awukhotho oluphelileyo nyakwazi ukuthola yini kathesi ngiwathola nga so ingunazelele lapha ukuthi kona i transparency is big abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingabuyela kumbe kwe 4 years ago ngo-2020 uyathola ulonke kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa kodwa asikutholi kangako ngapha ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula
kunazayo sizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha
ye bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunazeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana kumbe 4-5 times lokhu amalala maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda yikuthi khona ama-process abo lonke i-improve ziyaphambili so nakule kube lo hlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa yikuthenga ama-tabulation machines amatsha ngizalinika i-example yokuthi khona eMaricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama-printer wa-overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethenga amanye ama-print sebekhangelela ukuthi abasoze bebe ne-same problem ababelayo ngo-4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lwethu lube lonke lukhula lu-improve lusiya phambili kungabi lonke kukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election
lo ngumnumzana Nkosi Khona DVT odabuka eZimbabwe okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona pa eWashington DC kusenjalo abeZimbabwe badlama ingqondo ngokhetho lweMelika lolu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili kulaba sekela unkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats labanye abathakazelela owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lama-Republicans. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Greta Spanda othakazelela uTrump lo mnumzana Fortune Mlalazi osekela uKamala Harris. USpanda usungula lingxoxo.
Vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-1 ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela ayimelele ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi indoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power kodwa ke kulesidingo sokuthi ukukhulunyiswana ikakhulukazi ngodaba lolu lwe-Russia le Ukraine. Ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi kulesifiso sokuthi impiliyana ime lezi mpi zonke lezi ze-Middle East so khonokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu. Lumama lo hayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhaladi lakithini kumbe likhaladi lesikoleni angumzwisisi kahle umama lo. So ngalokho esebandleni leni elifuthi elika-Joe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu hayi mina leyo nto angizwisisi leyo.
Mhm. Bawumlalazi uyamuzwa ukuthini lapha ke ubaba uSpanda akungene khonapho bawumlalazi.
Yeah, ngiyamuzwa ubaba uSpanda uthando lwakhe ngini. Ngama well ngo Donald Trump not ngama Republicans per se because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans are representing. Sikhumbula ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube lama-third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now, sibona u-Donald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo usesole kakhulu ngabantu ayesebenza labo abathoyo bephuma emgceke bethi hayi undoda kalungelanga i-power including abantu ade beku-administration yakhe Now, tinage esi vumelana lohlelo lwama Democrats. UKamala Harris aso muntu omutsha ku system ye government. Uke waba involved la ma states as a prosecutor, useve involved kakhulu as a vice president. Now, kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe, especially kule economy esibuyo umhlaba wonke. When amazwe amaningi abe affected kakhulu especially after corona siyabona ama economies are not functioning but ama Democrats have tried to remain afloat have tried to defend even their allies ama allies abo in the name of Israel ama allies abo njengabo Ukraine which is what is important than umuntu ozaba le rhetoric yokuthi kufanele impi ime sizayimisa by Hugo Crook sikhumbula last election uDonald Trump ayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that when there was a suspicion ye interference njalo uTrump ngabantu abangathatha ukudliwa kumbe ukuluza like besabona udlame olwaba khona after ukuluza kuka Trump which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asizoba kuvotela. So Trump it's all about him and his empire and nothing else about America and the world.
Ubabulala zuthi umnumzana Trump akukhali lokuthi umeleni njalo lokuthi ukwazama ukuthi amise ukuthi kungene ukukhulumeni nomuntu phoke wena unqa kunjalo umthandelani. Njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama Republicans. Ngena khona baba.
Zisise nga ngwathwa kona ubaba Trump ukazi siseke ukuthi wenza ngani ngoba ungazi ukuthi uyalandela intsho lama campaigns akhe ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela ukhuluma kuhle ukuthi umela ama Americans yena so ngalokho ama Americans bonke bakhanya ukuthi bamzwisisa ikakhulukazi ama Republicans ona la ohambe siya campaigna khona nxa sithi ngiyamlandela mina bese ngibuya kokwami njona ngijila ukuthi mina ngumthandela khona ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena ukuthi kuzondisa ubani kuthabisa ubani ngumthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho
nxa sisangena ke uhulumende obalulekileyo akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe
mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo mbona ngani nguye ophethe idemokrasi esidukwini kanye ngokuyakhulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena uyabona nawo kungela muntu okumele umesabe so ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela
mhm baba umlalazi umphendule khonapho ke ubaba Sibanda uhle ugqiba uhlelo
baba Sibanda ngiyakuzwa uTrump ulelungelo lokubana atsho lokhu akukhulumayo nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbe ama-extremist or ama-white supremacist ase-America sibabona ngebehavior yabo after kokubane sedliwe nguJoe Biden and yibona abantu abaqhubekayo ungalalela le message yakhe kuma-campaigns ngumuntu ospreada i-hate against labo abababiza bethi ngama-foreigners against Mexicans and others and ngumuntu oblema abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona iresponsibility emazweni anjengabo South Africa siyazi kulamanye ama political parties ablame abanye abantu ngama social ills that are there for instance gun violence is a disease in America and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo kodwa bona uTrump not ama Republicans uTrump le campaign yakhe baba spreader i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans which is against the culture America in general sithemba kubana uTrump ekasoza winne kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes akomplayer njengabo felon which are a big crime nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza ivote buying egcekeni ukuthi sizanikeza abantu imali engaka okuyinto eyenzakala emazweni apua ase Africa agcina ama detectors iba benzi ivote buying. Unfortunately mbone ngani khona ku American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu baza ku reject.
Lapho lizwe umnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats lo mnumzana Greta Sibanda ohamba lela ma Republicans. Litonsa nzima ibandla elibusayo kwele Botswana, ele Botswana Democratic Party ekubalweni kwamavoti kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Abanye bathi nxa kukhangelwa impumela esiyethulelwe uZulu, umanyano wamabandla aphikisayo we-Umbrella for Democratic Change ulakho ukunqoba. Umqondisi Dube uyalandisa.
I-BDP yilo lodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibusekele eBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo ze-council ezidlula ongamashumi ayisithupha ekhulwini, noma nje enye impumela ebangakayithulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bikhandelwe ukuthi inqobe kundawo ezingamashumi amahlanu ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okujwe ilakho kwengeza ihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliament ezingamachumi amathathu lanye i-31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume lingelesithathu ngemva kwelinye liphikisayo le-Botswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona eyehlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele-Botswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezulu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphendla mbijana, especially abo kufika i-opposition ingathatha umbuso, ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabopha amafindo lapha lalaphana. Nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana, especially kwabokuza ingasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi, ngoba iningi leyethuka ngesikhathi kungenwa ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima, kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America it welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kwele Botswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othabe Zimbabwe bangene besebenzisa isithupha. Kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana Mkhululi Moyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi, ukhetho luhle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abayenza ngakhona.
Kusenjalo ocubungula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemsebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu, lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID. I-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singela mali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kwele Botswana, e-Independent Electoral Commission, ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso, ibandla lamalunga edalile ephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende ulelungelo lokuthathisa umsekele omutsha kamongameli umnumzana Kithuri Kindiki isifundo sakuqala sokuqala umsebenzi. Amagqwetha alo obengumongameli umnumzana Rigathi Gachagua wasuswa embusweni kulandela ukutholakala kwakhe elamacala enkohlakalo. Waphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezama ukuvimba umsekeli omutsha ukuba angene esikhundleni sakhe. Iziphathamandla zikahulumende weMelika leza kwele Israel ziyakhulumisana leqembu leHamas bexoxisana ngokubeka phansi izikhali bekwele Qatar. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uyakhala umdeni wenduna uMarupi othi kumele kuhlolisiswe indlela abhubhe ngayo eseHarare ngeviki ephelileyo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Imuli yakoMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokujona kwendodana yabo ebenxuswe ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerard Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlela eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelikopta. Umalume enduna etshonileyo uChief Badalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshonweni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kujontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwe khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Ngiye mina ngedwa ngiyasuka, bangaka abangasoliwe bangaba khona, anjengokuthi liphakamise izandla kwethu, asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola. Esintwini ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza wenu. Kimbirwa mujana mapopula ya izinambala kirea urikiwili anifungi niyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngane wenduna etshonileyo induna uSitawuzo eBedbridge uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlala ejovial efaka ama-jokes kakhulu, so even ukufa kwakhe ayibhiliveki even khathesi ukuthi wahamba njani. Izitori ezikhona, into zangkhona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo ukuthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha namhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu aphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerard Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumunye walabo abafuna iplazi leDurban Ranch elisezandleni zeKwana Rural District Council.
I actually never met him at all.
Lizwile induna engumngane wakhe isithi kwinyanga ezintathu ezidluleyo ubelalisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale, kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yikuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombizimbili esilonga ngu-Albert Ncube.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. sikhona njalo ebulenjini beinternet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ababelima uchinda eGokwe enkabazwe bathi okwamanje sebelima amakhabe abathi alenzuzo ephose ifane laleyo etholakala ekulimeni uchinda. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Abalimi lapha basesigabeni sikaGumire Mete eGokwe South enkabazwe. Abanye abalimi laba bathi bekela ukuliba uchinda ngenxa yokungatholi ngemfanelo imali yabo kunkampani kahulumende eCotton Company of Zimbabwe. Abanye behlulwa imali yokulima uchinda njalo lokuswelakala kwamanzi okulima ngokuthelezela. Unkosikazi Evelina Mpofu ngomunye wezakhamizi esezilima amakhabe.
Hayi, ibhizinisi leli lamakhabe lihle kakhulu ngoba linceda abaningi. Iminyaka yonke bayaphuma phakathi kwendlala. Baphile okuzwayo impilo enhle labantu ababezindlini.
Unkosikazi Mpofu uthi uyafisa ukulima amakhabe amanengi okwedlula lokhu abekwenza.
Ngijayela ukuthi nxa izulu lisina emasimini nami khona ngale ngingahlanyela sengiwathuthela eGokwe ngale bakhona abantu abama abahlala eGokwe laba baye bethengisa bengithumela okuncane ngiphila bengithumela okuncane ngiphila.
Baningi asebelima amakhabe esigabeni lesi. Unkosikazi Winette Kafirira uthi amakhabe alenzuzo enhle kakhulu.
Ibhizinisi yangikhona ngibona ngani liright ngoba liyanceda ngesikhathi esikhona. Singamalima so angayenza kuhle sihamba siyathengisa sesithola imali. Zinceda izimo abantu ahamba ngaphi esikolo. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kahlumele amakhabe ngokuba amakhabe ibhizinisi elingani lingcono kule khothoni. Ngokuba ikhothoni yakhona liphiwa imali khonapho manje amakhabe liyaphiwa imali khonapho. Uncedo siyasifuna uncedo olunjenge izigubhu zokusprayer lo muthi wangikhona lazi iintanga zangikhona.
Abanye abalimi abakhulume le Studio 7 bathi kulabo somabhizimusi abathenga amakhabe amaningi ngemali ephansi bona bakhangelele ukuba insimu eyisilinganiso sehektha kumele ibalethele inzuzo efika inkulungwane lengxenye zamadola emelika $1,500 kusiyafika inkulungwane ezine zamadola $4,000 uma kulinywe ngemfanelo. Umnumzana Thembani Mpofu, umlimisi ohlala esigabeni seLower Gweru olima amakhabe, uthi kuqakathekile ukuwalima ngendlela eqondileyo.
Nxa sihlanyela amakhabe, it's important ukuthi siqale sibone ukuthi inhlabathi yethu inone kanganani ukwenzela ukuthi sibekwazi inani lomquba lama-fertilizer okufunakalayo. Also amasimu ethu kufanele abe angela ngitsholo tshani ukuze amakhabe akhule kuhle. Afuna njalo ukuthelezelwa ngamanzi ayenelayo. Kuqakathekile ukuthi nxa senza every week inhlanyelo yethu kumele ifakwe imithi yokuvimba imikhuhlane.
Umnumzana Dumisani Sibanda, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kuqakathekile ukuthi kube lamafekithali ezithelo ezifana lamakhabe.
Kungaba le-factory eyenza i-processing eduzane labantu abakhona. Kube le-market edingiweyo ukuthi nxa besenza, i-market abazabe besenza ama-products akhona ayanga. Ukuthi i-product e-water, lemon-based drink, kumbe bayenza i-jam. I-processing, ebabe kuyi-value addition to ama-water lemon, ingenziwa nxa kufaka i-processing plant khona lapho ama-farmers asebenzela khona.
Bakhona abasesigabeni seGumire Mete abathi loba amakhabe ele mali enhle kabasoze beyekele ukulima uchinda ngoba yiso isilimo esabakhulisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe South, nginguTobias Mudzingwa.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sixoxa ngokhetho lweMelika. Aye, kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinko ma lilale.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare.